Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu. Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhlaka 17 Ntulikazi 2017 ngo Chris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Mina njengoba ubona wamthoti vele awukhethe lolu alithengisele lipho ngoyithethe nje abantu ababhodileyo lezota vele akumessaging kuweyo ngokwesiphale nje.
Ibandla lezanu-PF linqoba kukhetho lwe-by-election olokudinga usezamela iChiwundura idalele ephalamende.
Njengami nochairman wami othiwa nguJason bathi thina santshontsha iflag yabo. So abantu bezanu-PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018.
Abibandla le-MDCT ekuwadzana East bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka-2018 lungedlula. Abasakhulayo beZimbabwe banqoba kumdlalo wabo wakuqala kumncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yescience we-First Global Challenge oyenzelwa khonapha esigodlweni seMelika iWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla lezanu PF linqobe kukhetho lwe-by-election olwenzelwe eChiwundura ngempela sonto. Umnumzana Brown Ndlovu nguye osezamela lesigaba edalele ephalamende ngemva kokuthola amavoti adlula inkulungwane ezifika phose kuchumi i-9426 kuthi obemele ibandla le-NCA umnumzana Brighton Mutswiti wathola amavoti angamakhulu amane i-445 esigabeni esilama abelelungelo lokuvota abazinkulungwane ezingamachumi amane lantathu i-43,000. Kodwa inhlanganiso ezikhangela ngokuqutshwa kokhetho olubalulekileyo zibe lensolo ngendlela ukhetho oluqutshwe ngayo olubalisa ugwalo lwamagama abalelungelo lokuvota i-voters roll. Enye yalezinhlanganiso iZimbabwe Election Support Network kumbe ZESN ithi kusetshenziswe ingwalo ezimbili zamagama abavoti njalo kukhanya abantu bebengaphiwanga imfundiso ngalolu khetho. I-ZESN ithi njalo bekulamagama amaningi afanayo kwehlukana nje inombolo zesithupha okudida ingqondo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi impela kuningi okumele kulungisiswe kungakaqutshwa ukhetho lomnyaka ozayo.
Ya vele phela kuyazitshengisela nje ukuthi ngamandla alela ngoba ukhetho vele olufika umnyaka sizaphela sesiqondane lama i-parliamentary elections alusho lutho. Okwesibili ukuthi amaqembu azwayo esibili o-MDC bonke bebengekho labo babambo labo bani. So kuyafana nje lokuthi i-Highlanders bidlala nje lama-boosters awungeke usitshele lutho. Ungakhanginyanzela ithi futhi i-RC ibe le research itshengisela ukuthi i-voters roll yakhona vele ibhilile. I-voters roll kamudeli vele kayisebenzi lutho kulabantu abaningi abalikhulu abavele babhaliswa ngokutshoti. So mina njengoba ubona wamthoti vele awukhethe lolu alisitshengiseli lutho ngoyi-percentage yakhona abantu abavotileyo lezivoters vele yakhona esitshengisiweyo ngokwesiphale nje.
Kungaba kuyisifundo bani esisithola kukhetho lolu nxa sikhangela oluzayo lomnyakoza?
Right, ubuze kuhle. Kule nkulumo eziningi eziqondane le-BVR ezizikhwicamfundo engangikhona emhlanganweni last week besithi wena i-BVR kukhanya siphuzile yaso ziyenzakele ukuthi abanye bathi khona ukhetho luzabuya ngo-February ngo-January. Okusithengiselayo mfowethu ukuthi i-voters roll ekhona le endala ekamudeli kayisoze isinike ama-results angela nkulumo sokufanele ukuthi nxa kungela isifundo sakho na kabalelelo Morgan Tsvangirai yabo ndabuka sinqube kathi nxa kungela voters roll entsha eBVR sokutshengisela ukuthi abafanelanga bavume ukuthi kube lokhetho ngoba ukuthi asiphendisele emuva sipile futhi ku-2013 kube le nkulumo okwakhathesi vele thina amazimbabweni sesizibhejele ukuthi nxa abantu bezanu PF bengaqila asihlangene esitradini sesingene egangeni.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Abebandla le-MDCT ekuwadzana eHarare bathi sebedlela evalweni ngoba besethuselwa ngabezanu PF abathi bazobathathela amanyathelo alukhuni kukhetho luka 2018 lungedlula. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Lokhu kuphuma emhlanganweni wabalandeli be-MDCT ekuwadzana East. Lomeli wabo edalela eParliamente umnumzana Nelson Chamisa obezokwethula isimo sokwenzakala esigabeni sakhe. UChamisa utshelela umhlangano ukuba okufunwa ngabezanu PF yikuba abuyiselwe amandla wokukhetha uChief Justice kumongameli Robert Mugabe.
Constitution yenyika isinzimbe inongovunwa pawadira.
Isisekelo sombuso kasifani lemve. Umuntu ayephule lapho athanda khona. Kayisinto yokwenza intando yakhe umuntu. Kumele sihlonitshwe ngumuntu wonke. Umongameli welizwe kakho phezu komthetho, ungaphansi kwawo.
Inkokheli ye-MDCT ebisemhlanganweni lo ithethele lithuba ukusola isehlakalo sokutshiswa kwemota yebandla leli ngeviki ephelileyo ngabacatshangelwa ukuba ngabezanu PF. Umgcini sikhwama wohlangothi lwabontanga ekuwadzana East unkosazana Maid Masuku upha umbono wakhe phezu kwalesi sehlakalo.
Thina kusiphatha kabuhlungu ngoba imota le eyatshiswayo ngeyethu thina ama-youth. So besicela ukuthi abomthetho badinga ukuthi ngubani, ngoba ukuthi ngithi ngubani angikwazi ngoba kwenzekala ebusuku sasisezindlini, kodwa sibuhlungu ngemota yethu eyatshiswayo.
UMasuku uthi kunjena lenye inkokheli yabontanga behlezi besethuselwa kokuphela ngabanye babo abezanu PF bebathembisa ukuba bazobathwalisa amagabha avuzayo ukhetho luka-2018 selwedlule.
Njengami lo chairman wami othiwa nguJason bathi thina santshontsha iflag yabo. So abantu bezanu PF nxa besibona bakhuluma bakuthandayo phezu kwethu. Omunye angathi sizalibamba 2018, omunye athi hali zakhawula 2018. So thina kasikhululekanga ukuhamba kulowo musi. Sahamba ecourt yafika indaba yangikhona yathiwa khona zenini olugcweleyo kodwa besihlukulusa.
Ibikwa seyavuselelwa leyo ndawo eyayisetshenziswa ukuhlukumeza abalandeli bamabandla aphikisayo. Abadala abaziwayo ukuba bengabalandeli bala mabandla bethathwa emadabukakusa besiwa kuleyo ndawo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abasakhulayo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano wokuthuthukisa imisebenzi yesayensi owe-First Global Challenge oqhutshelwa ngapha esigodlweni seMelika eWashington DC banqobile kuhlandla lakuqala lamuhla. Abasakhulayo laba ngabantwana besikolo abayisitshiyagalombili abavela izikolo ezijiyeneyo zesecondary njalo bebencintisana lelizwe leSlovenia leleSt Kitts and Nevis betshengisa ubungcwethi babo ekuhlambululeni amanzi. Balerobhothi abalilungisileyo elikhangelane lo msebenzi lo. Abasakhulayo laba babuye ngapha phansi kohlelo lwe-Science, Technology, Engineering and Mathematics kumbe i-STEM ngamafitshane. UNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lomkhokheli wabantwana laba unkosazana Aritha Mare.
Basanda qeda ukudlala umdlalo wabo wokuqala njalo siyajabula kakhulu ngoba batshengise ubutshantshu babo. Obekukhangelelwe kulo mdlalo yikuthi bathathe amabhola amela amanzi ahlanzekileyo bayewafaka lapho amela abekhona, konke lokuthi irobhothi lenelise ukuma lodwa. Konke lokhu bakwenelisile. Sijabulile kakhulu.
Sinemwe match na
silomunye njalo umdlalo ngo 1:34 PM nomunye oka 4:36 PM ilanga selisiyachona. Lesi isikhathi sakhona pha eMelika.
Alo ke ngukhosazana Aretha Mare ukhokhela abantwana besikolo beZimbabwe abaphatheke umncintiswano we-First Global Challenge ovulwe izolo ngapha eMelika. Abasakhulayo emabandleni aphikisayo bathi sebediniwe ngabantu abavumbuluka sekuyiwa kukhetho bencintisa isikhundla sikamongameli ngaphansi kwamabandla aphikisayo okuphetha sekuphazamisa impumela yokhetho njalo kusenza umongameli Robert Mugabe weZANU-PF abuyele embusweni isikhathi sonke. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
United
we konga.
Abasakhulayo bathi bathethele linyathelo ukwenqabela iphutha elenzakala ngo-2008 lapho kwaba lokudonselana kwamavoti phakathi kwababencintisana lomongameli Robert Mugabe kwamsiza ukubuyela esikhundleni. Lokhu kuphume kuphawulwa okusemthethweni umkhankaso wokudinga ozancintisa emela amabandla aphikisayo owe-hashtag no vote splitting campaign phansi kwenhlanganiso ye-United Citizens Alliance UCA emkhosini owenzelwe eCotney Hotel eHarare. Omunye wabasakhulayo laba kungunkosazana Thabisile Ncube osebenza labe Concerned Citizens Board Network of Zimbabwe laba mabandla ezombusazwe aphikisayo.
Silamaqembu amaningi. Amanye akhona pho ngudalwa nje from Norway and abanye bakhona nje ukuza kwabo njengama opposition parties baya bengezi ngiqiniso babesiza nje ukuthi bezobangela ingxabano ebantwini beconfuse abantu.
Unkosazana Leah Nyarai Mthandwa nguye unobhala jikelele ebandleni leFreedom Front enguye njalo umgcini sihlalo ohlangothi lwabesifazane kilo.
Yena lo muntu ezamfaka kubalot paper umuntu esiyavotela sonkeni sibathi akulo ukuthi kulozibane bekuzibane akuyenzela futhi ukuthi sinje ngathi sikhanyela kulama-political parties afika 27 ibalot paper lakhona labe lingakanani nabantu abayi 27. So we found it necessary ukuthi sidinge umuntu oyi-1 ozahamba ayemela i-coalition yonke ukuthi savote okwenzakala ngo-2008.
Bathi bafisa okhethwayo ukuncintisa emela umanyano wamabandla aphikisayo kube ngosesemutsha.
And umongameli wakhona ufanele abe ele background eclean.
Abasakhulayo laba bathi yikhona bezabhoda ilizwe lonke ukhankasela ukusekelwa kozancintisa emele amabandla wonke aphikisayo. Hathi lokho obekusenzakala kusikhathi esedlule bethi ngoba kuyikho okwenze ilizwe libe lokhe libhoda kungayiwa ndawo uZulu eqhubeka ebhekana lenkinga ezifanayo sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. ELeSomalia ebeselile nsuku ezingamajumi amabili lantathu lingelabo lembu be-internet selilabo. Kulamasotsha angamajumi amathathu lane akwele Cameroon asenyamalele elwandle ngemva kokugenquka komkhumbi akade bekuwo emkhunjini lebhakasi Peninsula. Kwezempila kahle izinga lokuthola usizo lokwelatshwa lezinye indingeko ezehlukene esibhedlela sempilo Central Hospital seliye lehla kakhulu njalo abantu bathi uhulumende kangenele alungise inkinga ezibhekane lezisebenzi kunye lezigulane esibhedlela lesi. Unompumelelo Moyo sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukudinga impilo esibhedlela sempilo Central Hospital sekulizaba ngoba izigulane ezinenyi ziyakhonona ngesiphatho abasitholayo kusukela ekuhlanzekeni kusiya ekwelatshweni lakwababhubhela khona. Izigulane labaphelekezeli balinda amahola amade kundwendwe zesibhedlela ngoba imitshina yamakhompyutha eminye ayisebenzi ukuthi esebenzayo ayila basebenzi. Umnumzana Charles Thomas obezolanda isidumbu sesihlobo sakhe uthi isidensi esilezi sebenzi zempilo sidinga ukuba uhulumende angenele ngoba indwendwe zinde njalo azihambi.
Ngiyacela zonke iziphathamandla izinkokheli zikahulumende esazikhetha ukuthi zibe zinkokheli zethu kusukisela la umongameli welizwe labo abasekeli bakhe beke bezolayina empilo begqoke idisguise bakubone ukuthi abantu baphathwa njani. Bengizwa ngabantu sina sifuna bazibonele njengoba bezizisebenzi.
Angeke siphile ngempilo enje ngoba isibhedlela ngesini. Besilisifiso sokuthi ngoba nje wasifike ngo-9 lapha besithi sisaphuma before 10 ukuthi ngase siqedile sayadinga imali lezi ezihluphayo.
Umnumzana George Muzamba uthi uhlupho olusempilo Central Hospital yikusilela kwesiphangiphangi sokusiza abantu abaze esibhedlela kunye lobugwelegwele.
Isiphangiphangi sekuncediswa. Akusela siphangiphangi lesana ukuthi umuntu angabona abantu eyotiki. Sekule ethiwa yi-procedure. Manje ukuthi hlalani na, computers are down, this and that. Lokho siyakubona sibili ukuthi i-computer, of course, to make a long story short, ngibona ukuthi every responsible citizen of Zimbabwe usephakathi kwaleyi nto ukuthi.
Unkosikazi Mary Maseko uthi isikhathi asebesihlale ekuthatheni isidumbu sesiside njalo kumele baye la kwezinye indwendwe zokuthatha imali ethi kulezi insuku kuyaqanda omongikazi bazihlalela kumahitha kuba nzima ukusukuma.
Sifika ngama-quarter past 9 ekuseni sizozama ukuthi sikliste but isikhathi sesihlale lapha sesiside kakhulu. Ongangukuthi nxa ukuthi uyabe ungumuntu osesizini udatyukelwe ulahlekelwe uyafisa ukuthi ngawe uyancediswa masinyane uyehlanganisa okunye nyalezi nsuku imali iyahlupha kwabe yabo zama ukuthi uclear ngabe ugijime emabhenki uyezama ukuthi uhlanganise izimali umsebenzi uyenzuphi but konke khona okawu uhlangani lakho uyathi ufika lapha ezinesikhathi uyathi ungena unenzaphuma uthi uzama umchasisela uhlupho lakho ethi ngiyabuya kathesi uyagodola baba befaka amahita ngaphansi kwamatafula awulalutho uyabe lwenza iproblemu yakho omchasisela yona akayizwisisi vele njalo kafuni ukuyizwisa ngoba kafuni kusuka kwangaphani okule sikhudumezi khona.
Umnumzana Balindi Mpofu uthe ukutholiswa impilo empilo Central Hospital akuhlelekanga ngoba loba umuntu engene engozini yemota evuza igazi bayathatha isikhathi ukuthi bakwelaphe sekugijinyiswa imali kule mpilo yabantu.
Nxa ungumuntu sinye sikhathi nanzelela omunye umuntu ukuthi usehluphweni njalo lesikhathi sokuthi asebenze with time.
Udokotela Solwayo Ngwenya, uclinical specialist wempilo Central Hospital, uthe indwendwe azisoke zaswelakala esibhedlela njalo ukufa kwemitshina yamakhompyutha kuyafana lokuhamba kwamandla kagetsi.
Ikhona nje ukuthi amala endlula khona akulani emangalisayo lapho. So kuyafana lokuthi wena amagetsi angahambi emzini wakho anti ezinye izinto ziyathula ukuthi amagetsi angabuya kusebenza. Yikho-ke amakhompyutha yinto ezilabo-technicalities ziyakwanisa ukuthi lazo zike zithule mbijana ziphinde zivuswe njalo. Akusatsho ukuthi khona kuthiwa isibhedlela kasela amakhompyutha.
Isibhedlela sempilo Central Hospital savulwa ngoNcwabakazi 1958. Ezinye izindlu zakhona sezidingwa ukwakhiwa kutsha kunye leminye imitshina njalo lezisebenzi zesibhedlela zikhombisa ukudinwa emsebenzini njengokuguga kwesibhedlela ngoba bahola nzima lesiphatho sikamqhathi sibachiya bengelathando lomsebenzi. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo empilo Central Hospital, ngingunompumelelo Moyo.
Izakhamizi zedethe esigabeni seMathebelele North aduze leWange National Park zithi zithole nzima ngengwe esibulele izifuyo. Izakhamizi zalumango zithi zithole nzima ngenyamazana zendle ezibalisa izilwane, indlovu, lengwe eseziqale ukukhathaza kathesi. Sixoxe lesinye sezakhamuzi umnumzana Stanley Torima ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Into engakutshela wona ukuthi lokho sithwele nzima lenyamazana zeganga ngikhuluma kanje. So kule ingwe isehluphile, sidlile imbuzi ezikwana 6 esigabeni esihlala kiso lapha edete lapha emagoli la, but siyahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi nxa sitshela abantu abakhangela inyamazana zeganga lezi kukhanya abasithathi serious.
Nxa usithi zihluphile kuyini okwenzakalayo kahle kahle?
Ilumimbuzi ingwe leyi duzane letara laphana emagoli nxa usulanda idete ungakafiki egridini leli nxa suzafike edete. I think imbuzi ezikwana ezirinywe kathesi zifika kuma-5 and iphose yalumu omunye umama obusuku ezama ukuyovala igedi lazi waphonkuzwa siyitshinga khonaphana wathi selayihlilayiti wawuthola ha ingwe izihlalele khonapho lapho yayike yabamba khona imbuzi. Obusuku obudlulele obubili lowu iyebambe imbuzi kamakhelwane but ayisakwanisanga ukuthi idonse iyodlela egangeni.
Zona-ke ezinye inyamazane ezifana lezilwane esizwa ukuthi bezilithwalise nzima, zona-ke lezi nsuku kuhamba njani?
Izilwane ngemva kokutshaya leziyana lembobhe ezimbili leziyana ezibili leziyana kuyakhanya ukuthi ike yadlula enye yangkhona eyinduna eyabe ike yadlula ezibayeni khonaphana leganga lapho kuhamba khona abantwana nxa besiye esikolo besiye edikti abavele emagoli ngapha. But at least indaba yezilwane at least ingcono. Indaba esihluphile engwe ingwe le sesithwele amagaba avuzayo ukuthi yenze ukunda izifuyo ezibayeni.
Alo-ke ngumnumzana Stanley Torima isakhamuzi sedede ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le edede. Kulabo somabhizimusi edolobheni le-Plumtree abalahlekelwe impahla engena kuzigidi lezigidi zamadola izolo ngemva kokuqhamuka kwemlilo otshise izitolo zabo ezinini complex. Okudanise osomabhizimusi lezakhamuzi ukuthi umlilo lo uthe waze wazicitshela umanisipala engathumelanga imota ezicitsha umlilo eze-fire brigade ngoba isithi imota yakhona abalayo ifile. Imfanekiso ethethwe ngababone umlilo lo iveza inqwabanqwaba zemali ezijileyo. Indawo ezijileyo zigoqela ibhizimusi eboleka abantu imali kanye lesitolo esithengisa insimbi zemota ese-Same Time Motors. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lo mnini ibhizimusi uMbusi Mpofu yena othi ulahlekelwe impahla edlula inkulungwane ezilikhulu lamachumi amahlanu $150,000.
Angikwazi kahle kahle la muntu kuhambe njani kodwa ke kuqale emuva kwe-building le kade sikuyo yikho la ukubonakale khona intuthu iphuma phezulu kwe-roofing ngoba eshop yami mina lo kade phakathi umfanami kade thengisa phakathi kade ngaboni ukuthi kuyatsha. Abantu abaphandle yibo kade bebona ukuthi kuyatsha. Kuqaleke erumini elilodwa base behamba besiyaphula-ke phakathi kulelo room bathe bephula phakathi-ke bathola ukuthi sokunentuthu akusangeneke erumini bagijima-ke baye-city council. Yikho kuqala komlilo uqale ngaleyo ndlela.
Ukweyakho ishopu kube lo monakalo onganani?
Eshopu yami kube lo monakalo ongayenza laphana ku-$150,000-$160,000.
Kuyini okuthileyo?
Okuthileyo ukuthi ama-spares ami wonke ama-spares ikade siyawoda kutshile roughly konke kwatsha lama-video cameras ami bengumuntu oyenza ngenza ama-videos ukushuta ama-weddings kwatsha ama-cameras ami wonke nama-studio lights yonke nje into kade ngiyisebenzisa laphana ithile yonke.
Ngumonakalo omkhulu lo baba uMpofu silusizi ngalokho manje ubule insurance yini?
Kade ngingalayo insurance ngoba ukuba le insurance kunzima kakhulu kulele lakithi kunzima kakhulu ngoba singabantu abamnyama ama-business siyabe sincenga akulula uyenza uncenga. So bengingalayo insurance bengingakafikelelifinyelele lapho ukuthi ngaba le insurance kodwa kade sengidenga isitembu sami se-business ukuthi ngazi yakhele yami i-business insurance kade ngingalayo.
Ikhansili iyona ithini sizwa kuthiwa le mota ye-fire brigade iphuzile ukubuya?
Kati ngekho sibili kasi khona imota ma ngisizwa laphana kuthiwe iyolungiswa iye ku-service so imota katingekho.
Lo ke ngumnumzana Mbusi Mpofu, umnini muzi we same time motors engenye yamabhizimusi athe yaba ngumlotha ePlumtree izolo. Akuhlelo Zimbabwe tuthe asixoxeni olwethulwa ebulenjini bokuzilibazisa beFacebook kukhasi le-VOA Ndebele. Lamhlanje siqhubeka ngodaba lobukhosi bamaNdebele. Lapha-ke sizwa-ke umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo ozalwa endlini yesikhosini ephikisana kungxoxompikisano lomnumzana lembono kamnumzana David Mhabinyana Ngwenya inyanga.
Umntwana onguye ofanele ukuthi abambe ubukhosi bamaNdebele kusukela ngalesi sikhathi kuzafanele aphume endlini yalobhengula endlini kaNyamande ngoba uNyamande nguye lapha intonga yobukhosi bamaNdebele esele khona. Ngakho yilo ibanga esikulo khathesi.
Ye, ngamafutshane-ke ungathini ngomnumzana Raphael Stanley Khumalo?
Bakuningi abazitshintsha izibongo bezisusa ezibongweni zabo lapho abakhulele khona bezenza okhumalo. Abanye baya beliqiniso, abanye kungasilo qiniso. Asikwazi, mina ngingukhumalo ozalwa endlini yalobhengula, angingeke ngikhulumele indlu kahlangabeza ukuthi nguye yini wakokhumalo loba hhayi.
Akutsho-ke baba Ngwenya ukuthi likuthethe ngapho ukuthi lidingeke lo oseyaba inkosi.
Inkosi kayidingwa, iyamila phakathi kwabantu. Yikho osemilile uRaphael, ake mbuyele emuva kancane. Ngithi mina ulobhengula uyaziwa na lapha lele khona? Ulobhengula wabuyiswa na? Konke lezo zinto yizi zinto ezenza ukuthi kungabi lula ukuthi ulobhengula indlu yakhe ivuke. Now uRaphael usemilile, emila endlini kahlangabeza owabulawa ngulobhengula embulalela lubonobo bukhosi. Yikho ngale ndlela simlandela ngoba sibona ukuthi nguyo qotho. Mina-ke ngiqalise into yamakhumalo ngifakwa ngu-Chief Garrett Masuku ngo-1976. Yikho I am the longest survivor entweni yonale yamakhumalo. Lo konke lokhu abakwenzayo iminyaka yonke le bebengaphi? Inkosi esiyifunayo inkosi ezaba le kingdom, hathi inkosi ezaba yifanika lo. Yikho ngaleyo ndlela inkosi uRaphael iyinkosi yakomthwakazi.
Izinyanga zilomlando wazo eziqondana lazo, azingeni endlini yobukhosi zibe sezidunga endlini yobukhosi. Wena uyinyanga enkulu njalo ehloniphekayo, njalo uhle ukuthi uhlonipheke ngobunyanga, hathi ngokuthi udunge indlu yobukhosi.
Alo-ke umnumzana Peter Zwidekalanga Khumalo endlini yenkosi yamaNdebele obexoxa lo mnumzana David Mhabinyana Ngwenya. Iqembu lebhola lokuhaqa elabadlali abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili lanye lidlale okubukekayo emncintisweni wenkezo yomhlaba odlalelwa esigodlweni seBotswana iHaveron lapho iliqede lingelesitshiyagalombili phakathi kwamaqembu amachumi lamabili. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMathini Ngwenya usiphalo ludaba iseHaveron.
Iqembu leZimbabwe liqale ngolahlekelwa imidlalo yalo embili, lidlala lele Australia kanye leSouth Africa, kodwa ladlala kuhle embili elandelayo noma nje lehluleka ukungena kumaqembu ayisishiyagalombili angaphezulu. IZimbabwe iqede ngomdlalo leBotswana ngomgqibelo, kudingwa iqembu elingacina limi kuhlandla lesishiyagalombili kumbe elechumi. IZimbabwe inqobe ngemiklomelo A56 kuleyi 41 eyeBotswana, okuthabise umqeqetshi waleli qembu unkosazana Rophafatso Mutsauki.
So excited, you know, we're so happy. Everyone else is happy.
Busijabulisile, abanye abadlali esibabone lapha bazangena kuqembu labadala elesenior team ngendlela abadlale ngayo.
Siyabonga Martin, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.